Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani uthakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ku 12 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zwakelwe Zambia ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli.
Uthule esitaladini amasosha akhona ayahambahamba, lamasolisa ahambahamba asikazwa uthuthuku.
Qhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe.
Asazobhikisha bebhikishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Zakele Zambia namuhla ziya kukhetho lokudinga umongameli lezinye iziphathamandla zelizwe. Umongameli Edgar Lungu ukhangelelwe ukubhekana lomnumzana Hakainde Hajilima onguye okhokhela ibandla eliphikisayo. Ingcwethi zithi phakathi kwababili laba yikho okuzaphuma khona umongameli welizwe lanxa bekhona abanye abancintisayo. Kulenhlanganiso eziningi ezivela kumazwe atshiyeneyo abalisa eZimbabwe ezinxuswe ukuyahlola lolu khetho. Enye yalezinhlanganiso ngeyentatheli izindaba eMedia Alliance of Zimbabwe. Sixoxe lesiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube osedolobheni leLusaka.
Hayi uthule esitaladini amasosha akhona ayahambahamba, lamapolisa ahambahamba asikazwa uthuthuva.
Ngokubona kwenu nxa libhodabhoda kumbe likhuluma labantu, kukhanya ukhetho luzahamba kuhle na kumbe kulokwesaba njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amasosha ezitaladini?
Abantu esikhuluma labo lapha bathi bakubona uzathi kuzaba engani it will be close for the call. Kukhanya ulunga ungani ulabantu emakhaya lo opposition ulabantu ngapha eTaw.
Njengoba ukhetho lolu lusenziwa ngesikhathi lesi kule COVID-19 coronavirus, kuhamba njani? Bavota njani abantu? Bakhanya bayaqhelelana na njalo bayagqoka ama mask?
Abantu abazobona ukhetho abaningi bavela eAfrica, angaboni abavela eEurope labo America. Ukhanya ngani nxa uhamba eLusaka ngawuke wathuthi kulo khetho ngoba khanya kuthula.
Umnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yentatheli izindaba eMedia Alliance of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLusaka kwele Zambia. Kuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Umnumzana Jolly D Matongo, ilunga lebandla le-ANC, ukhethwe kuba ngumeya wathi egcotshwa waveza ukuba uyise udabuka eZimbabwe kodwa unina ngowe-South Africa. Abanye abadabuka eZimbabwe ikakhulu abesigaba seMatabeleland lezinye izizalwane zakwele-South Africa bathi uMatongo kamelanga abe ngumeya. Kodwa bakhona abadabuka eZimbabwe labe-South Africa abajabulele ukukhethwa kukaMatongo. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa umnumzana Abel Khumalo ukuze
sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu abaningi bakune inkulumo ezihlukileyo lapha ezinenginengi, kodwa abantu abaningi especial abalana eSouth Africa bajabulile Christ, bathi kungani uMzimbabwe ezoba ngumeya walapha. Kanti ke kube nokuchaza kancane ukuthi imbali yalo meya, bathi wazalelwa eSoweto, wakhulela eSoweto, uyise wasuka eZimbabwe ngama-1970s wabuya wazoshada unkosikazi walana eSouth Africa. So ngokubalwa kusho ukuthi ngumSouth African, kodwa abanye bakuphika lokho bathi kungamanga lokho wayenza incwadi zefake, okuyukuthi akufanelanga abe nelungelo lokuba ngumeya walana eJohannesburg.
Manje nxa wena ukhangela ubona ungani kuzahamba njani, uthi ngagcina esesuswa na hlalweni kumbe inkulumo nje yabantu ezadlula?
Asina siqiniseko Chris ukuthi ungaba inkulumo engadlula nje kumbe kuzathatha iaction, kodwa kunamanye amaqembu, amanye ama pressure groups abesithi basazokhankasa, basazobhikisha, bebhikishela ukuthi lo muntu akhishwe ngoba kalelungelo lokuthi azoba ngumeya la ngoba ngwaleko eZimbabwe. So asina siqiniseko ukuthi uzoqhubeka kuphikisana ngale ndaba kumbe izophelela emoyeni, kodwa nje abantu abaningi ama South Africans bathi abamfuni. Ikanti ke nabanye abantu bakithi sinembono ecishe ifane nabantu be South Africa ukuthi umuntu wangale special khona leso zwe abe azobe ngumeya lana, akusijabulisi.
Umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abalwela ilungelo loluntu esigabeni seMatabeleland abancedisa abasakhulayo ukuthola imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi bathi sebephathise abanye njalo ukuthi bangene kulolu hlelo njalo baqalise ukuvivinywa kuma-interviews izolo. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi i-Marginalized Assisted Nursing Program lusungulwe ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu esibhedlela sempilo lokubulawayo besithola ukuqatshwa kwabavela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Michael Mdladlandiweni, omunye wabaqondisi balolu hlelo, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baphathise abavivinywayo ngokubaqoqela amaphepha okusebenzisa inkundla zebulenjini nokuthi baziphathe njani kuma-interview.
Kulezigaba ezimbili ezenzakalayo, kulabanye kade bedinga indawo zokuthi bayefundela lokho okuthiwa i-primary nursing care, then kulabanye laba okuthiwa ngama-nurses general nurse training. So inhlelo ezimbili ezenzakalayo besikwenza kakhulu ukuthi sibafundisa njalo ukuthi nxa besiya ku-interview kungakhangelwa ukuthi bengabuzwani, sibalolonga ukuthi bazidlele babe nolwazi ukuthi nxa besiya khona ngale ku-interview babaziphathe njani. Kuzanika ithemba lokuthi abantwana babambe ngamandla nxa besezikolweni, abanye babe lama role models avela ezigabeni zabo. Nxa esebona umntaka nazibani esefundela ubongikazi, abantwana baba ukuthi ayimotivation ukuthi labo babe lentshukuntshu yokuthi bafane labo. So indlela yokuthi izancedisa abantwaneni kakhulu ukuthi babe lethemba lokuthi awuzomele bayihambe kuphela bachaphe, kumele bayidinga imisebenzi phandle kweZimbabwe, kodwa bahlale khona apha elizweni ngoba abanye babo phela sebetholile amathuba lawo. Ukukhombisa ukuthi umuntu usengawuthola umsebenzi nxa amehlo abantu ekhangele, nxa ama-system kahulumende ezwe kahle, abantu bayawuthola umsebenzi kungala muntu ofundadisiweyo kumbe kungala kufakana imali ngaphansi kwezicathulo.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi lisungule lolu hlelo, kukanti abantu elibancedisayo bavela kuziphi izigaba zelizwe?
Indaba yohlelo lolu laziqale ngo-2019 ngemva kothulo oluvukileyo lapha empilo. So kutholakale ukuthi kulabantwana abangu-24 nxa sikhumbula kumaphephandaba bekubhalile akade bevela phandle ngokobulawayo bezofundela ukuba ngobongikazi, akwatholakala ukuthi abalapha abangu-4 kuphela. Liyakhumbula ukuthi abantu bahambile bayabuthana besiyabhikisha khona ngale, kwaba lo msindo ngomhlaka 21 October 2019 yikho lapho esibone khona kufanele ukuthi sibambane ke njengabantu bemhlukuleni lo sizame ukuthi sivule inhlelo zokuncedisa abantu ba-apply ngoba kwakuthiwe embikweni esasiyibona ngokuthi abantu angaba ba-apply bayachiwa zinhlelo kwabasukumele phezulu sasifuna ke ukubona ukuthi kabekho yini abantwana abale maphepha nalawa afunakalayo singama-five ball efudingakala i-English language, mathematics science subjects yamanye amanye ama-subject afunakayo yikho ke sesesiqala ngesihlelo ngathi ngabantu abagcwele emhlabeni wonke jikelele abasincedisayo abanye bayathengela abanye ama-inform bathengela amabhuku okubala siyazi abantwana abanye basemaphandleni abenelisi ukuthi bathole i-foreign currency yokuthenga lezi zinto lokuthi baqale ukuyafunda nxa sethi wathola indawo abanye bebehluleka nokuya kuma-interview kumele begade siqala nyakenye kumele begade beye-interview e-Harare abanye batshelwa lokhu 24 hours before ama-interviews kumele umuntu adinga imali esuke ekhaya sinabantwana ababevele ebhinga ababevele akhatshana lamtretholojo khona emngceleni kumele kubagijime bayefika e-Harare baye-interviewa sakhala kakhulu ukuthi uhulumende decentralize ama-interviewing centers enze kube lula ebantwaneni yikho-ke sesesibona-ke ngemva kwalapho kwasekutshintsha uhulumende waqala-ke ukuthi abantwana baye kuma-interview endaweni eziduze labo ngingathi kulami umichael ndiweni kulo mnumzana tised bajila kulo mnumzana mlungisi dube kulo mnumzana uphumlani sibanzi bane but kulabanye abasisekelayo abanjengawomaphiswa abase-UK labanye nje abakhokhela inhlanganiso ezizimele zodwa obulawayo langaphandle kwelizwe abasisekelayo kakhulu abanye bavele bedinga indawo zokurenta kathesi laphana kuthi sekutshe idomu yamadokotela lamanesi abantwana abanye beyasanda kuyokuhlala sabancedisa ukuthi bathole indawo kuluma bebevele be-aply omunye wase-aply almost 6 times engakaze abizwe ku-interview kwakugcwala kuthiwa kumele afumbathise esincane ukuze athole indawo labantwana abafika phose phezu kwe-150 bagcwele nje indawana zonke zelizwe kule 31 abe-primary nursing care and then kula general nursing ba about 35 sile about 60 something okumele bavivinywe kubonakala ukuthi abazaba nenhlanhla babezenza kuhle bayeqala ke ukufundela izifundo zobongikazi.
Lo-ke ngumnumzana Michael Mdladla Ndiweni, omunye wabaphathisa abasakhulayo ukuthi bathole imisebenzi yokuba ngabongi labongikazi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Udaba lukahulumende wakwele Sudan othi uzahambisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir emthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court i-ICC ukuyabhekana lamacala okubulala soluphehle imbono etshiyeneyo kuzulu weZimbabwe abanye besithi umuyi umnumzana Robert Mugabe laye wayemele abotshwe ahanjiswe kulinkantolo ayethonisa siswa ngamacala afana legugurawundi okuna ngobudlelwano beleSudan lamanye amazwe oyazise izolo ukuthi uhulumende wakhe uzahambisa bonke abadingwa yi-ICC kubike inkampani yezindaba i-AFP. I-ICC yethule i-warrant yokubotshwa kukamnumzana Bashir lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe ngomnyaka ka-2009 phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu esigabeni seDafu. U-al-Bashir ugenqulwe embusweni ngo-2019 wasebotshwa libutho. Beloba inkundleni zokuxhumana abanye abeZimbabwe bathi uMugabe laye wayemele abotshwe ekugenqulweni kwakhe embusweni libutho ngo-2017 kodwa abanye bebewusola lomthethwandaba besithi usetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ancindezela izwekazi le-Afrika. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kuqakathekile ukuthi into enjengale yenziwe nxa sikhangela indlela ababusi laba esiba labo e-Africa abasuke baziphathe ngayo langendlela abasuke basiphathe ngayo nxa besembusweni ikakhulu thina uZulu oyabe ngesilungu kuthiwa uyi-minority. Indlela u-Omar al-Bashir aphatha ngayo abantu beDafa yabambi kakhulu and sonke siyakhumbula uhlupho lwaba khona laphana indlela abantu abahlukuluzeka ngayo ebabulala ethumela imilitia yakhe ijanja weed ukuthi ibulale irephe abantu pillaging ama villages bechisa imizi yabantu konke lokuyana yikho okwenza ukuthi umhlaba ugcine ususithi njengoba ni Sudan la yayisayinile phela esingathi ngesilunga ama international legal instruments ayiphoqela ukuthi layo nxa kungaba lezi hlaka lezinga lezi ilethe emthethwa ndaba ikhuluma ukuthi kanti lo okwenza lokhu esithi ungupresident weSudan uwenza ngalipi gunya so kuqakathekile ngoma ukuthi singalibali ukuthi uOmar al-Bashir ukhanjiswa njenkantolo le ngenxa yezenzo azenza esebusa wabulala abantu abaningi
kulabanye mhlanga abathi umgabe laye wayemele ayemiswa phambi kwalenkantolo ulubona njani lolo daba
ye umgabe kulamacala amaningi awenzayo ikakhulu icala leGugurahund ngokuqondileyo nkomo bekumele umhlaba nga wathola indlela yokuthi umgabe engatshoni abothiswe kodwa singakulibali lokho ukuthi njengoba ngikhulumile futhi la uqala ukuthi icontext iqakatheke kangakanani okuqala icourt le international criminal court ibunjwa ngoku umthetho oyo wabakhona owaqala wafakwa umthetho wamazwe ukuthi ibunjwe wawuvele usuhle wakwenza kwabasobala ukuthi amacala athize abe enza ngesithi ngesikhathi esithize angeke angeniswe khona lalapho engahanjiswa khona iproblem yasuyaba khona ukuthi kula amazwe awe western world abengela interest ungakhangela indaba yemathebeleland bebengelayo interest endabeni yemathebeleland kangako bebele interest esingathi ngesilungu kuma business prospects abo ikakhulu lapho umgabe esekhitshwe esikhundleni lalabo futhi abamkhiphe esikhundleni bebengabantu abayibo abayenza konke lonke ucuku esikhuluma ngalo umgabe kade lalo ngijolobomi bakhe konke okuba kwenzileyo yibo akade bephambili bemenzela konke ekwenza elabo so bekungeke kwenzeke ukuthi lanxa kungaba kade kungaba lesidingo sokuthi ahanjiswe enkantolo le ubengeke aphambe ngoba aluba kade ngahamba phela bekuyaba lesidingo sokuthi bonke bonaba ababusayo manje umnangagwa labo bonke laba alabo ngisho lama military officers sengikhuluma ama military officers wonke nalana esiwabone khona khona phana eZimbabwe uthi wengabo bonke labana bekungaba lesidingo ukuthi lawo aluba bengahamba baye kumaphambi kwenkantolo le
umnumzana brilliant mhlanga ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esebilitane
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave
Okwamanje kwisikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende sezavumela abakhonzayo ukuthi baye emasontweni kodwa kumele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Ukhokhela ibandla eliphikisayo le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume eloba enkundleni ye-Twitter uthi kusukela ngomvulo uzatshengisela esola inkohlakalo lokungaguqulwa kwemithetho yokuvota. Ngarivume uthi ngomvulo uzabhikisha ephandle kwamahhofisi awumthethwandaba wesisekelo sombuso i-Constitutional Court. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 yalilingelela lonke khona ngale thina siyaphila ngapha sibalekile eZimbabwe lapha sabuya ngapha elokuzeni kumakhelwane ukuthi izidingo elokuzeni impilo ngenxa
na izambi so ya chela vandubonke please uti zihambe zi register ancho sichiane la loko wa kukuluma kono uta kona hewa vunguti za vandu awe diaspora wa zimetani mwona vachi ya vandu kisipa mzala nada vandu vandu kamele uti ibe mikuna kukuti vizine wa vunguti meta tina wa zimeta nani ama viza wa zimeta kwa nani tina zikufuni kono uti ya palo ya baba na wangu na andi wangu na mundu dumbenga katisi ya miyanti mundu dumbenga so nga sebe ziti kona hee kwa hee kini yolisi 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 alibuwa nili kiti yinzele kiti yenza hee yusha nyalo yenza nindu indi kakile hee bwana plus food kundi kerotua mkondi zimoyelo mkondi zimoyelo vanele chela masa pota za uti venga kulumi indi zetreba nizu lehi otherwise lehi it's no longer a political party nankanyeni ijifana la wanyarabu zinaropala kwa uti wena ubibi nibi ukoto vita mika angwazi hibi kuhamba njani hindi onge aga henda ni unati ukoto vita mika ikreda li zimeli kwa za ukonapu nisweli kutu konapu kulu kuzindi ye marapi akula masio na zapoti era ye marapi bakona akula masio na zapoti ye uzindi ye mzizi bakona akula masio na mandevela zapoti vita mika bakona so lina liki sina zongi zizindi yele wani sina we marapi lati sina we mzizi alayen kufungu kumbisa ukuti kipilo kuzini ubunyonyo lo ungenelo kuzini 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 nangamu notu kwen loko uto na li kuru mindo zipepa lizi kia nini nito lezi kien zinto kia ki Zimbabwe enzi
salvonan basaz na batandi ve studio 7 dono kuruma uke studio ndo kupo wando kula pane sampe na unyabu kampu basaz vintan uti nge mpauli nga matuwe mba pisay onge nge chigelele nga ika kuru lokal doni le MTC Alliance na bubogo emarapi ola matuwe mba pisay nyawaza wanuwe kuruma uke kista ya bantu wa mareches uvote pe vote na nyambazo wa kuruma kama electoral reforms mba these reforms yo futi azo enza after the election pekala ukala ye kubele rigging katuwa ibe nga kale vitu kwele ama electoral reforms mba vile beisho nji uti without electoral reforms as they ok kwe uweze utiza ilungi sama electoral reforms nzo ama electoral reforms na iloke nji still they will go to election at the end of the day izanu nga hapa kuma MP za hii siyaza ila ndaba lukubika pati kupresidential nga hali oho ingenu na mapowers kuzo sali wini za ababe pizi nga ama electoral reforms mbese mbuya la pada utaveni mbuye polat la lava wapiwiz moto haisi ya bonga la pandu tu siya bonga la pandu nanga kukia wanga nbake be polat kutuna talaviti ngoba hige nzwa upolat la pana wama topichi sewa pizi moto ama isuz ngoba ikuza la viti ta ninda wenye COVID la pandu COVID njo ngoba ine nganga indi main spread super spread ya COVID uzupko uyu super spread ya COVID abantu bengenza be social media za mas social distancing pandu uzupko kwaza minyana so umnanga kwa kafaka matiki si transport ibe nengi okwenza ukuthi abantu bebe lama choices ukuthi umuntu engahamba ngani izongo nje kulozupha hayi ngiyalitshela mina ukoroni sezokuveka ikhona ngoba laphana ko abantu balayisho ngathi sengamasaka yabo
injani basakazi labalaleli ngisabe ukuphawula kakhulu laphana indaba kanthakazi laphana yena thina singeke sisebenza singaphansi kwencindezelo ngiyabuye ukuthi singaphansi kwencindezelo yabantu basempumalanga ngokubana abafowethu abanye sebethade emashoneni amanye amashoni asechade ngapha emathebelelini umasiya kubhayibhile laphana umose wathi uma esiyakhupha abantwana bakwa-israyeli ngaphansi kombuso kafaro wathola ukuthi abanye abantwana bakwa-israyeli basebe uthandile umbuso kafaro kodwa enye ingcosana yaphakama yamamela umose umose uma wayebatshela ukuthi kuleli zwe mfuna ukumisa khona elizothola ukuthula khona elizothola khona ukuphumula lelo lizotha yikhenani kodwa bacina befikile beyingcosana ngiyabonga abasakazi nabalaleli
salubonani basakazi westudio seven siyabonga indaba enisethulela zona ngisinika lethuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo yezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe ilizwe kalehlukaniswe ngoba vele nalingasilo livelwa
salibonani mthakazi omuhle salibonani basakazi siyabonga kontungamile inkomo kwamhlanga siyabonga ogandi sibonga indaba nesipha zona nezatshila zona okubuhlungu ngalokho okukhulumayo ukuthi abantu bengakhulu bengavaki amazwi alokubandlululangana ngobuhlanga kubuhlungu babukristali
manje njengoba ukhuluma nje ekuseni. Hayi, ukukhuluma kungcono kulokwenza. Bawusithi ngibona lokhu uyakukubona. Kambe abantu bomthwakazi bagcwele bakhona bayisizwe nabo. Kambe kufuneka uheadmaster ehlanganane esikolo kulobu headmaster ovela emasingo. Ematema kumthwakazi ukuthi abekho abantu abangama-headmaster. Kufuneka umuntu ozathanyela noma ozaba le security. Kuyobuya umuntu ovela phansi khona le koromonzi noma ehiphingi. Umthwakazi ukuthi akekho lo muntu ongathanyela ipolice station noma isikolo. Manje sebelisha nokuba ngosebhuku komthwakazi khonapha. Kutola umuntu engumkomberela mpela engosebhuku. Silabantu abanjengabobaba ugaba lokugawuli. Lowo baba ngiyafisa empilweni ukuthi kweleni langa ngike ngihlangane naye. Kambe ma ekhuluma echayela izanu izandla ethi right asale. Asale ukuthi mpela iright kuye angathi right kubantu bonke. Kambe shuwa engathi yena kukhitshwa ama-sanctions. Kanti ama-sanctions afakelwe abantu noma afakelwe ama-individuals. Kanti bona bayafunani e-America ma befuna besilwa ngama-sanctions e-America. Bayafunani. Bayehluleka ukuthi balungisile izwe bekhala bethi yazi kufuneka ama-sanctions ekhitshwe. Why bengalungisile izwe? Manje abantu kuthiwa senze i-social distance. Into ebuhlungu bathandekayo bethu kuthiwa senze i-social distance. Kodwa mase sibuyele emakhaya sivele emsebenzini siyakukubana sigcwale phakathi kwezupu. Iphi i-social distance lapho? Iimoto zabantu zimisiwe kanti izupu isebenzela ngani?
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lokhu liqansa kwele Melika. Asebebhubha bebulawa yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amahlanu 545 ngelanga linye. Ababanjwa igciwane le-coronavirus bayidlula inkulungwane ezilikhulu 116,722 ngelanga. Amanani la athengisa ukukhuphuka okwesilinganiso singamachumi amathathu lane 34% kumalanga ayisikhombisa adluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu, kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane omutsha ohlala ucubungulwa nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala belu becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezinsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje lwaselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafa. Abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi, labo-Alabama, labo-Florida. Abangaze ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele ukuhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abagijinyiswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho endihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuni ukuhlaba. Yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo. Iye bayafa abantu ikakhulu nxa bememezela indawo ezinjengabo Louisiana le lase-South. Siyabona ukuthi amanamba ayaqansa kawafanani lamanamba angapha lapho labantu abasebehlatshiwe khona. Igcikwane leli ligcikwane elinzima elifuna ukucutshungulwa. Siyakwazi ukuthi anje kuthiwa kuhlala kwelinawe uye elinye elingani lilolaka kuye elinye elingeni linganeno. Singabona khona ukuthi kuqala lalinganithwala libulala abantu abadala kuphela. lele lakathesile yabulala wonke umuntu nje labatsha ababe izihlalile phandle qala lingabahlukuluzi bengaguli kathesile lelikhona bathi ngelilolaka so ikho kusithengisa ukuthi umkhuhlano lo umkhuhlano onzima omele ukuthi uhlale becubungula becubungula nje zonke izinsuku ukuthi ukhanye ukuthi igcinwane lifikile lilolaka olunganani linganeno liyafana nalokuqala mbika lifanani.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zakwele Zambia ziyavota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli. Kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokukhethwa kukameya wedolobho leJohannesburg kwele South Africa oluyise odabuka eZimbabwe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gandhi.